Kuisika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 13 kunhlolanja 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ibandla leMDC lithi uhulumende wehlulekile ukuphathisa uZulu webhinga okhukhulelwe imizi lizulu lesikhukhula ngendlela esuthisayo. ELizimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga leWorld Radio Day namuhla, iningi likhala ngokuthi kukabi khona imisakazo yezigaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC selethe uhulumende umlando wokunganakekeli izakhamizi zeMathebeleland kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulale umuntu oyedwa eBhinga njalo lachiya abanengi bengaselamizi. Isigaba sensungwale eBhinga yiso esitshaywe kakhulu lizulu leli eline impela sonto yonke lakhukhula izindlu, amabholoho kanye lemigwaqo. Iningi lisinde ngokukhwela izindlu ezingakhukhulwanga kanye lezihlahla. Lanxa uhulumende ethumele indizamtshina zokuhlenga izakhamizi, umsekeli kamgcinisihlalo weMDC eMathebeleland North, uMnumzana Jabulani Khadebe, uthi uhulumende uvele umatolonzima ekuphathiseni abantu bezigaba zeMathebeleland.
Silahlekelwe kakhulu, sile nkalakatha yeproblem esilayo kakhulu eMathebeleland North, iBhinga district. Singathi uhlupho lolu lukhona kuma-district wonke, but lusuke lwaba kakhulu eBhinga district ngenxa yokuthi khona kube lezulu eliningi kakhulu. Kwahle kwaba lama-floods, nama-floods lawo athiye abantu abaningi kakhulu, imuli eziningi kakhulu zimarundi. Yinkalakatha yeproblem esilayo kakhulu, and uhulumende esilayo ungani ukhohliwe kakhulu, uslow kakhulu ekureacteni nxa kula ma-problem afana layena lawo. So thina njengebandla ele-MDC esivele simela uZulu wonke nje, iZimbabwe yonke jikelele, esikhangele ukuthi khona ngakhona lokho okuncane esingakuzama ukuthi sizame ukuncedisa abantu bakithi abeBhinga, ukuthi sizame ukuthola ukudla, sizame ukuthola impahla ezokugqoka, sizame ukuthola lengubo nje ezokuthi sincedise abantu, because balahlekelwe into eziningi kakhulu, balahlekelwe zimpahla, balahlekelwa yokudla, le mizi yabo nje sihle yachabalala ngenxa yezulu lele elike laba khona.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena usephathisile, wathumela ama-helicopter asusa abantu. Alikuzwanga yini lo?
Lokho ngikuzwile, but njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu uhulumende othanda ukukhuluma amanga, kodwa nxa kuwukuthi sebethumele ama-helicopter lakho kuyabongeka, but besithanda ukuthi khona kuhle kudisclare as a national disaster njengalokhana okwayenzakala eChimanimani kulo cyclone Idai. Uhulumende wethu uneproblem yokuthi nxa kule sehlakalo ezifana lazona lezo nxa zenzakala eMathebeleland uba very slow. Indawo zakithi zi-marginalized kakhulu ukuthi vele akula mgwaqo, but zathothi khona ngale Chimanimani sokule problem yena leyo. Ilizwe lonke ubukhokheli wonke obukhono belizwe kusukisela kumongameli nalowo nguye okhona owezanu-P F bahamba ngobuningi babo besiyakhangela besiyabona udubo lwaso lwehlele abantu be-Chimanimani, but owakathesi abakaqalisi lokukhuluma kumbe lokutshengisa isifiso sokuthi bayafuna ukufika eBhinga. But nxa kuyukuthi khona bengathatha udubo lolo solukhono solehlekele abantu beBhinga, hayi singathaba njengabantu beMathebeleland.
Ukhulumile phambilini lapho kubana udubo lukhanya lusendaweni eziningi engasoBhinga kuphela, ngeziphi ezinye indawo ezibhekane lo dubo olufanayo?
Ungakhangela kule ndawo yeTsholotsho, iTsholotsho district indawo ephansi kakhulu okuthi nxa vele kungana izulu kudayela ukuthi kube lama-floods. Ungakhumbula vele kusiba lama-floods lawana abakhona endaweni zeManicaland, abakhona laseTsholotsho, but okwasimangalisayo ukuthi khona kusiba lalawo ma-floods bacela usizo ku Namibian Air Force. Ama helicopter e Namibia abuya ephapha khona pana echolocho esiya eManikaland ukuyancedisa. O kutshengisa ukuthi vele babe khohliwe ngecholocho. Bona abayiwa beChina lezondiza mthina esiya khona ngale eManikaland. Bakukulubona sibili ukuthi kula maflats echolocho, but akusikho lapha babecelwe ukuthi bancedise khona. So waqonda khona pana eManikaland. So thina esingakucela njengeMatebele nje ukuthi nxa njoba sokuvele sokulodubo lalolo bahle bakhangela ukuthi indawana zonke ezivele sezile problem lazo zithole ukuncediswa nguhulumeni.
Ungatshela abalaleli ukuthi abafuna ukuphathisa benze njani?
Abafuna ukuphathisa bengangithinta kunombolo lezi 0772641861 kumbe 0713562479.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC enyakatho yemaNdebeleni ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uzahlangana lenkokheli yabandla lakhe kanye labasekeli balo eGweru namuhla. UChamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana lamalunga ebandla lakhe ngalokho athi kumele kwenziwe ukuze kulungisiswe obunzima uZulu abhekane labo. Usanda kwethekelela eGwanda lakoBulawayo. Ibandla leMDC lithi lizaqoqa uZulu jikelele kuvunyelwane uhlelo olusemthethweni oluzakhupha uhulumende ukuze kuhlengwe abantu endlaleni kanye lasebunzimeni obubangelwa yikubhidlika komnotho. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lolu yilo udaba olumqoka oluhlafuna nguChamisa lamalunga ebandla lakhe emihlanganweni le ayiqhubayo ezigabeni.
Injongo kaPresident Nelson Chamisa bekuyikuthi yena ahambe le mbiko yakhe ebantwini, siya kuthi hayi mina sengenze izinkulumo nabantu abanje abathize abathize sikhangela kudala lokho. Kube lempumela enjele ngibone ngani sisiya phambili kulodubo lokuthi njengoba umnumzana omnangakwa esala ukukhulumisana lathi kunjenge kathesiso sokusegcina ukuthi zasavumile ukuthatha amafoni kaPresident Mbeki ayeke wamthembisa ukuthi uzaphenduka kuye azomtshela kumbe izami afuna ukuthi kukhulunyiswane ukuthi kulungisilizwe nxa esala ukuthi kukhulunyiswane kulungisa indaba zelizwe. So kwenziwa kanjani ukuthi izindaba zalezi ziqhubekele phambili zilungiswa ngumphakathi weZimbabwe? UPresident Chamisa bekhulumisana namalunga singathi kumbe labakhokheli be-MDC ngokuthi kanti singenza njani njenge-MDC, singenza njani njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi siqoqane sonke silungisise udaba oluhluphayo olombuso wolizwe, udaba lomkhonomi ukuthi ube umkhonomi ongalethi indlala nokufa ebantwini. Ngenziwa njani ukuthi silethe imisebenzi ngoba siyazi ukuthi lezi leZimbabwe leyakwanisa ukukwenza? Abantu abakhuluma nopresident bathi hayi lo nyaka ku-2020 awufanelanga simphuthe kumbe simqede singalungisanga udaba iy'ndaba zelezi ebezilethwe ngupresident. Bathi bona lo ngumnyaka wokuthi abantu batshengise amandla abo lokuthi abantu bathole uhulumende ophuma ebantwini njalo engowabantu.
Ungasichasisela ukucace ngempela ukuthi lawo manyathelo yiwaphi?
UPresident uyavuma ukuthi maningi la manyathelo angathathwa achiyeneyo avunyelwayo isisekelo sombuso welizwe. Kufanele athathwe sokuqedisiswa isikhatshana sokuthi kukhulunyiswane loZulu weZimbabwe ukuthi abe khona naye ebambane lo mthimba webanda le-MDC ozabe usithi kufanele siqhubekele phambili silungise ilizwe lekuthenga lokho libuye emuva.
Ngaphandle kokutshengisela yiwaphi amanye amanyathelo akhona?
Isikhathi sokutshengisela sesendlule phela ngoba abantu batshengisela kuhulumende olakho ukubalalela ifole ohlonipha abantu. Abantu beZimbabwe bangathatha amanyathelo afana lokuthi bathumele ilizwi eliqinileyo kuhulumende owatshontsha umbuso besithi bona achibo lokhu kubi kwakwenza izinto ezinhle abantu abangabulawa njalo umbuso wabantu kawubuyiselwe ebantwini.
Nakodwa ungayitshaya ikhaleni mnumzana Sibanda ukuthi kahle kahle kuyini abantu abaqoqa ukukwenza.
Okuqoqwa ngabantu phela ukuthi mhlawumbe ukukhulisa nohulumende ngalophi uhlobo aluziwayo ukwenzela ukuthi singalokhu kuqhubekela phambili siwela phansi nge-people's power.
Singabe lapha sikhuluma ngomvukela yini?
Hayi bo, uPresident Nelson Chamisa phela yena liyamazi ukuthi ngumuntu womthetho, umvukela akavunyelwanga isekelo sombuso welizwe. Bakho bakwenza futhi lokho abantu kwenziwa libutho ngesikhathi bezama ukukhipha umnumzana uRobert Mugabe. Ngibone ngani liso lesifanele sesifike sokuthi sokufanele kube khona phela ukumisana ukukhangelana mafupha. Sebedlale ngathi sokwanele. Ngeke sibe saqhubekela phambili sithwaliswa amagaba avuzayo ngabantu abakhanya bengenathando njalo bengenakwazi ukuthi lizwe lidinga ukuthula nokuthi indlala kayisiyo nto efanele ijwayele.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. EliZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga le-World Radio Day namuhla iningi likhala ngokuthi uhulumende ukhanya engakazimiseli ukuvumela imisakazo yezabelo ama-community radio stations. Leli langa linanzwa emhlabeni jikelele ngenjongo yokukhuthaza lokuthakazelela umsebenzi owenziwa imisakazo yamaradio efana lo-Studio 7. Okwamanje eZimbabwe kule misakazo elawulwa nguhulumende kuphela e-ZBC, leminye nje embalwa eyaziwa ngokuthi ngama-commercial radio stations esakaza emadolobheni kuphela. Imisakazo le igoqela owe-ZFM, Skies Metro FM, Lowestar FM. Eminye yale misakazo ilobudlelwano lohulumende lanxa nje isithi izimele. Okungabikhona kwemisakazo ezimeleyo yikho okwabangela ukuthi kusungulwe umsakazo we-Studio 7 wona othakazelelwa ngabaningi. Abanye bathi uhulumende kumele avumele imisakazo yezigaba ngoba kuyiyo eqhakathekileyo kakhulu kuZulu. Yena uhulumende uthi uza kwenza lokhu maduze. Kodwa intathelizindaba umnumzana Ngqobizita Mkandla yena oke wasebenzela umsakazo we-ZBC kodwa osesebenza kwele South Africa uthi akawakholwa amazwi kahulumende.
Iyasebenzela wonke umuntu iradio, iya-entertainer ngathi iyajabulisa. Yonke izinto ezimnandi yobani ingoma nje ezintsha zizwela lapho, imisakazo emnandi mhlawumbe osomahlaya laba engathi o-comedy sibazwela lapha, izitori ama-drama khona, i-radio drama sizwela lapho, ibhola ikakhulu ibhola, la yonke nje imidlalo sizwela lapho kuradio. Balula kakhulu ukuthi sizithole lezo ndaba njengobani uyawuza nje umkhuhlane we-corona uqalile lapha emhlabeni. Sesikwazi nje ngisho lobuliphi luphi ngathi kuyiphi indawo kumbe kusiphi isiqindi somhlaba uyeza ukuthi uhamba kanjani, uyabethola nje naye ama-updates. So mina ukubona kwami nje iradio umsakazo uqakatheke kakhulu ukuthi sengibona ngathi nje iradio isiyimpilo yabantu, ayisingxenye yempilo, isiyimpilo yabantu.
Sesiside isikhathi uhulumende engafuni ukuthukulula amagagasi, kodwa uthi useza kupha abafunayo amalayisensi okusungula imisakazo yezigaba okuthiwa ngama-community radio stations. Ubona ngempela ekwenza lokho?
Angaze ngibone uhulumelo lamanga njengalowo obizethembisa nje, ethembisa amanga zonke izikhathi And uyabona nje uDluvana uyesaba ukuthi la community radio stations azopha abantu amandla, azopha abantu indlela ukuthi baqoqane. Mhlawumbe uyabona ngathi mhlawumbe baza bemthuze indlovu lapha emqukweni. Kanti-ke kodwa kubele akubone ngendlela nje ehlukile ukuthi la amandla abantu abatholayo yiwo phela amandla ayenza uhulumeni, yiwo phela amandla ayenza uhulumeni abe namandla. Uhulumeni okhokhela abantu abangala mandla, oh nje uhulumeni ongathi ngamazolo nje, amazolo yabona isikhathi ilanga lingathi liyaphakama liyaphezulu ashabalala, nguye uhulumeni ongala ngqondo.
Umnumzana Nqobizitha Mkandla, intatheli zindaba eyake yasebenzela umsakazo we-ZBC njalo uyingcwethi kwezokuhanjiswa kwemibiko. Ubexoxa le-Studio 7 ekwele South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulesigebengu esihlala emagwegwe kobulawayo esetheswe isigwebo sokupika okweminyaka engamachumi amathathu izolo ngemva kokutholakala silecala lokuntshontsha izimota. Umusa Denge uphiwe isigwebo lesi ngemva kokuwavuma amacala akhe. Iphephandaba le-Herald lona lithi kulabomantshi abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani balaleli baka Studio 7, okwami okusenhliziyweni ngithi hayi bakithi. Into ngazola ngiyifanga kahle ekhulunywe le ku-African Union e-Addis Ababa khona le Ethiopia, ukuthi kuthiwa e-Afrika amasosha akusamelanga abonakale ePietersburg. Ngako into lingaphumelela nambona ngathi mhlawumbe lizakethi ngaba ngcono, ngoba umnankagwa uvusa abantu baseZimbabwe eRhodesia ebabusa ngamasosha lamaphoyisa abaziphathisibambe kubatshisa abantu beze noma yini amatanti. Ma into lingaphela mbona ngathi ngaba ngcono. Number two, uyabona le party le kuthiwa izanu le kuzilizake lilunga impelampela kuthiwa nanti lizwe lifanise noma amazwe libe le mali yalo, ngoba manje alila mali yalo mali akhona izibhakazi kuthiwa ngamadola kuthiwa ama-RTGS angazi into bani. Yabona ma kungaphela lokhu bona ngabazinono awurisayine lokhu akuyisiphathi wabo bathi izanu le inankwakwa out lamasosha akhe laphe aphume bonke labosithiwenga. Ngiyabonga abantu baka-Studio 7 nabalaleli nani sebenzi baka-Studio 7, siyabonga kakhulu. Siyabonga angathi into ngahamba kahle njengofisa wethu kunini sihlupheka kami. Yimi umntwana wenhlabathi okhume lapha eJoza uphume eJawunda. Thank you.
Salibonani ku-Studio 7, sithanda ukubonga umsakazi ka-Studio 7 wokuqala. Bonga abasakazi baka-Studio 7 bembabingelele bonke Joti, siyabonga kukho konke abasenzela khona. Indlela zabo zihlale zimhlophe ngomusa nawothando abanalo nalokho nje ukuthi besikhulule sizathi sikhuluma okusenhliziyweni zethu noma kunzima phambili nalapho esemva lapho esisuka khona naphambili esikubonayo. Kodwa nje ngo-Studio 7 sizizwa nje singathi sethula into inhlungu ezingaphakathi kwethu. Ngithanda ukuthi ngibonge konke lokho Studio 7 osula namhlanje kukho konke nisenzela khona, siyabonga kakhulu. Ngiyeke ngicele-ke ukuthi ubingelela ngibingelela umama wamandaza laphana egonye, ngibingelele wafowethu uzamlamula laphana egonye, ngibingelele unadala egonye unamakhumalo bonke abangaziyo laphana egonye, ngiyababingelela kakhulu. Ngibingelele labafowethu sonke lapha egrupini yamadoda le gruphu le esakhana khona siqondisana ukuthi indoda kumele iziphathe njani njengoba singumthwakazi. Sisakhana nje njengamadoda igrupu yasungulwa ngumfowethu uMbonisi Ndlovu. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngiphuma egonye enkaya. Ngiyabonga kakhulu ku-Studio 7 kakhulu kabi.
Salibonani basakazi ve-Studio 7, abahle mina ngingugogo Khanye. Okusizisa ubuhlungu ukuthi abantu bezani laba ungani badla mkanumunye abathembekalanga bonke. Ngakhangela ukwenza kwabo qiniso balibona kodwa bavika bathi ama-sanction abizwa ngabe-MDC bona beyibo abawaziwa ama-sanction abo khathesi imali bayayithatha bayakwazi ukuthi bayisangaphi bese besithi i-MDC khathesi bayagazetha imali yama-domestic workers kambe lingagazetha imali yama-domestic workers lina lingafuni ukunika amadokotela imali lingafuni ukunika amatitshi imali eyama-domestic bayagazethelana abayekela abaqhathi bazibhatalele izisebenzi zabo hayikhona ukuthi bathi imali yama-domestic worker yimali engaka ingani yibo abazayibhadala ha sesidiniwe ngayo izanu yabohle hayi unkulunkulu kangeneli siyabonga.
Igama lami nginguNomathemba Grade Sithole ngokuhlala ngihlala eVictoria Falls. Thanda ukulibingelela bonke basakazi beStudio 7. Kunzima, kunzima. Besithanda udalibana nje bayasilungisela nje. I-price control. Sesizwile ngokuthenga ku-black market. Lona kuyaba kulilizwe elinjani lama-currencies ayethu. Niyabonga. Linlonke. Sikhala nje nge-price control. Sesizwile nge-black market.
Njani balaleli be-Studio 7 okhulumayo Musimeli Nkosi. Into engiyicelayo ikuthi asikhulekeni, ilizwe lethu lizalunga lapha eZimbabwe. Sikhuleke konke sikubeke enkosini ngoba yona yehlula ilutho, njalo sazini ukuthi yonke into ilesikhathi sayo. Kuzaba lesikhathi sokuthi bona laba abasesihlaleni basuke kungena abanye. Ngakho balaleli, sasithembeleni enkosini.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inengi kwele Sudani libikwa lithakazelela isinqumo sokuthi owakuye waba ngumongameli wakulelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir ahanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court ukuyabhekana lamacala okubulala ngombhuqazwe. Ingcweti kwezempilakahle eziphatheke emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-World Health Organization izolo seziphumele umhlahlandlela wesiphangiphangi ozalandelwa ukuze kutholakale umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus. Sizigqibeke ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Onqobe kumncintiswano weNew Hampshire okudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli umnumzana Bernie Sanders uthi uyajabula ngosekelo aluthole izolo, njalo uthi amademokrasi kumele akhethe yena ngoba kunguye yedwa kuleli bandla olekhona lokunqoba umongameli Donald Trump. Ophume esezingeni lesibili eNew Hampshire ngumnumzana Pete Buttigieg kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. USanders loButtigieg baphume njalo belandelelana kuma-primaries akuqala esiqintini se-Iowa. Ukuhlaziya impumela yayizolo lesi xhume ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impumelelo yezolo itshengisa ukuqhubeka komcabango wamademocracy kusukela ngecaucus ye-Iowa, ngoba lakhona icaucus ye-Iowa sibone yena umnumzana Buttigieg naye umnumzana Bernie Sanders benqoba phambi kwabo Biden nabanye o-Amy Klobuchar. So esikubone e-New Hampshire kugcizelela khona lokhu esakubona e-Iowa last week, ukuthi hayi yibo ngempela angathi bayakhokhela manje kulama primary okuqala. Sesizobona makusuka lapho kusiwa kubo South Carolina abangekho khona popular kakhulu ukuthi khona ngale kuzohamba njani.
Ubona uBernie Sanders lo Buttigieg beqhubeka beyibo abahamba phambili yini, kumbe laba abanye abadonsa nzima balakho ukuphakama?
Well, ama-polls atshengisa ukuthi umnumzana uBiden ulabalandeli abaningi kakhulu eSouth Carolina, njalo futhi ulabalandeli abaningi abansundu, ngoba ube ngu-vice president ka-Obama, kubonakala ele support eningi from ebantwini abansundu. But uButtigieg sizwile namhlanje ukubana uthole endorsement yakhe yokuqala from ucongressman owesintwini womuntu omnyama from eSouth Carolina. So kusho ukuthi kuzomnceda kakhulu lokhu, ngoba ubengenzi kahle ebantwini abamnyama, and siyazi ukuthi eSouth Carolina abantu abamnyama yibona abayademene ukuthi ngubani usual owina i-primary khona ngale, ngoba yibo abaningi for ama-Democrats.
Ubona kungaba lamasalamusi yini kugcine kukhethwa uBiden abe nguye omela ibandla lama-Democrats?
Khona manje ungathi kulobu nzima abhekane akhangelane labo, ngoba izinto angeke sithi izinto zihamba kahle. But khona kungama-state amabili nje kuphela asenze ama-primary. Sisazobona, ngoba kusazobuya ko-Super Tuesday. Ma kukuthi wenza kahle e-South Carolina, anganqoba kahle e-South Carolina, athola ama-delegates ambalwa, I think i-momentum yakhe izojika ibuye futhi ngakuye, ngoba ebevele nguye isikhathi sonke lesi obe-leader, ebonakala enguye kuma-democracy ongakhethwa ukuthi amele ama-democracy. Sibona nje phanjaniswe yikho khona lokhu ukuvuka kuka-Buttigieg nayo Sanders. Inkinga alayo yile ukuthi yena lo Buttigieg ama-policies abo yiwo la abathi a-moderate. So kusho ukuthi bona boyi-two bathapha emthonjeni munye, whereas uSanders lo Warren yilaba ababonakala besesandleni senxele kakhulu, and angiboni-ke bona labo beyi-two besenza kahle eSouth Carolina, ngoba ma ususiya ngale kubo-South Carolina labo-Nevada, abantu bakhona bathanda ukuba-conservative.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Sivaleke imbiko elisithumela yona kuFacebook lisemagumbini omane omhlaba. Kulo Jason Maphosa utwena unjani msakazi? Hayi, siyaphila Maphosa, singabuza wena Pretty kwena Matshengwenya. Wena uthi salibonani usolani Ndlovu. Uthi wena yo angazi yethukeni lapha indlovu enkulu. But hayi, ikanya yethukile mpela. God knows akhumalo uthi wena Morning Studio 7. Na kunjani msakazi wami weStudio 7? Hayi, siziphilele khumalo. Siziphetheke ngebezihamba phambili. ibandla leMDC lithi uhulumende wehlulekile ukuphathisa uZulu ebhinga okhukhulelwe imizi lizulu lesikhukhula ngendlela esuthisayo. ELeZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kunanzeni ilanga leWorld Radio Day namuhla. Kwanele likhumbule sikhona ezakusihlwa ngo-fast 7 na. Mina lani asveni sonke kwezekuseni ngo-half past 6. Olivalelisayo, ngutungamili nkomo.